Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ingqabangqoza esebandleni leMDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alikalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ingqabangqoza ekubandla leMDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lo nkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela kubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo weSABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma lo Tsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mtsuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukaMtsuri. Yena uMtsuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye okufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange la izolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko eqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwama ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulo lalo lalo. Uchamisa omncane uye nguye odemonstrator ukungabi nedemocracy engqondweni ukubusa kwabantu. Yikuthi kunomunye tribalism elokho kuMDC. Not yokuthi amaNdebele versus amaShona. UTsvangirai nokuchamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona mausmadale kutabulawa shona. Njengoba sengisuka kufuze ngitshiyele umfana mlo wesikarangeni. UDouglas Monzora oMDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-Secretary General so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusela. UMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident. Kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingi-challenge asihambeni siyevota. But ukuthi abasenye sithi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudala ayisikho kuthi esikubhekelele. Engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye eCape Town ngoba iCape Town bekungasho party ngokuzwisisa kwami. ICape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiyadiscussa ukuthi how can coalitions work. Ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela. Westman Ngobe uSikhitha Mfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abanabela bevizwe khona. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa ukuba ufundile naye says the same thing. Really ukuthi kuthi laba abantu bazoshusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kuyo kungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yho hayi kunzima. Kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu PF kumbe elika nkosikazi Mjuri?
Ibandla le MDC selijabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla. Ngoba babuza bonke thina abanye siyaxoxa labanye babo 1-1. Yakuthi kodwa vele lo hantu mzilo uTsvangirai ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ephefumula nokungaphefumuli. Kuzo yimi izampio vele is always operated like that. Nanti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana eTsholotsho wayesponswa umnangagwa. But sina sathi nje ukuthi umnangagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo. So izanu kungenzela ukuthi inakho ilesandla kulokho okwenzakala ku-MDC. So kuyinikeza okuyi-advantage ethize. But wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics eZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnangagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukudlangudlangu nenkani njengoba vele iphaya ngkhona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika i-picture yokuthi lokho kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru ibangahlanganisa amakhanda baqoce baphume le nto ye-principle kungayenzakala ukuthi labo abasele ngale kule-MDC encane kuqinize kungala kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olulempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye labo, isikhathi esiningi baba ngama-spectators, bayudlakela lolu senzakali, bayenze isenzakali. Kwesinye isikhathi they check i-side yama-perpetrators, such that now I'm victims of violence, especially electoral violence. Sasenapo, see, wana ama abuto, after uthatungu solo aba genzile, aba nengwawo, aba kulu, sebe tetama positions ku government.
UMaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. UMaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Oqala i-United Nations kumele beyibize izokhangela loku observer uhlelo lwama elections bona sebephuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa iregistration then itender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho. Ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni.
Le government yamasocha asithethe umbuso nokwa angaba sendiwa sesebenza ama-civilian njengoba besebenzisa umnanga khathesi ukuze abawe president.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele
izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumende ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe. Kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Uhlelo lwethu lwe Live Talk lamhla sixoxa ngengqaba ngqoza ekubandla le MDCT kambe izaphela njani. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook bu-Lo Gibbs Dube.
Hey futhi abalolu lunzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyongakhetha
kodwa kuyenza kungenzakala yini konke ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho
Ya khona umuntu oke kumela kwenze nguye nalo ubabuzwa ngirayo ophathekile. Kumela akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for guarantee nami ngizomlenda ngibe right kanjalo yabo.
So kodwa kuyalungiseka yini mzala?
Ya khona kuyalungiseka. Kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kathi kuyakhulumisana. Yalungiseke.
Kodwa phela uyakwazi ukuthi asibhokisi bayasinye phela, angitshokazi?
Yebo, ngingakwazi ukuthi kunjani.
So kwenziwa njani? Ngakuthi inkunzi sibili zithobelele nesesipayini khona?
Hayi, inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane. Kuyaboniswane. Phela la lento lena uyenzela wena wedwa, ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so. Okungcono ukuthi kukhulunyiswane ngoba ngeke kuze kusize. Nakhona bangimadonselana kuye le kuye le akunakhetho zethu oluzoluwina. Ukuthi uzendoza kuthi kanjalo so ngcono ukukhulunyiswane kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivotayo ngendlela emeye kahle sikwazi ukuthi sivotela bani.
Ye, siyabonga kakhulu ke mzilikazi Talent Mabula, ungadelela kusasa baba.
Okay, danke, siyabonga.
Ye, wathi sithathe-ke ukuqinisela Vivante Dabengwa.
Hey, udaba lolu ngisiyaluzwa baba Dube, liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokukhangelela ukuthi ukhetho lube lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi. Hawu kuyasethusa kakhulu. Kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi izanu PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi. Abalalutho abaluhlosile bafuna izikhundla kuphela la. Yabonga.
Ye, ngizokuthiwa sesilobaba-ke uNkosana Nkosi.
Eyi, udaba lolu mina luyabe loko lufana nje leminyaka yonke kuthi akusoze kutshintshe lizezilo ngomncankagwa yikhona phana kuphela. So thinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala laye uthwangirade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe laye ngaphola manje kuthiwa ukuthi njengoba egula kuyahamba kanjani.
Pho-ke nxa wena usukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba kuphathi kahle eh?
Ah la makungiphathi kahle ngoba ukudonsela kazelo kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga into elizweni.
Kuyaba ngani kakhulu?
Kuyabanga into elizweni. Ngoba ma kulokudonselana obvious akulani into engahamba into zonke zale ziloko zidonsele emuva and le lizwe labe lisifa kusiya phambili.
Ye, hayi sibongile kakhulu umfokankosi ungadelela kusasa. Ye, mbese ngithatha-ke ubaba uGary Thwala Jackson ngizothatha usekhona ecingweni.
Mina-ke mfowethu ake ngithi kubantu beZimbabwe imbulethi eZimbabwe into enhle le yenzakala ku-MDC ubudlongudlongo bona lobo sibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami wokuthi waye ngisithi into enhle kakhulu leyi. Senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabo laba eZimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akusiwo ama-leaders. Ubudlongudlongo obukhona ku-MDC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but barepresenta bona bafuna izikhundla, balwela izikhundla njengamanje.
Alolo-ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela, inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lobu kuthiwa i-Vote Watch 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu, njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga, ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet, uNkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yiMisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw Project 10 just yes I yenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolukhetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo lika 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo wemisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu baza kwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign, which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathela izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhale ekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasileli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe imisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli yemani ethumele information ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye.
IVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo wemisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komine wena.
Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Gregory Music ethathela kugama lakhe u Gregory yena engowako Ncube uhlangane lomsangazi we Studio 7 u Ezra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana.
Sebebaningi abaculi kodwa siyathunqa abacula imidumo yetiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu Woza Friday kulapho yini bathola khona abanye babo kuleli viki nangwe simphetheyo
bonani balaleli. Igama lami nguGregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sibanda uNcube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama recording companies bangisayina ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiwubiza ngithi yiGreg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiwubiza ngithi Greg Music.
Ngithandi Barcelona black and white. Ngithandi Barcelona black and white. Black and white. Gira music. Wayibona kuphi upindo tetani poso njengami sewake wayibona kupindo tetani hayilenda njengami wayibona kupindo tetani poso njengami sewake wayibona kupindo tetani
uthabela ngiqambo elikhulu labantu yalelo sibozo sokwenze umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni vele usebenza nobani kuphela umculo wakho omnandi kanje Gregory
Benzeni kwami komculo ngisebenza lo Clarence Garura umanager weKira Music ngisebenza ke lo Bebe we Velocity Records ngisebenza lo Joe Maseko we House of Lights and Sounds ibonte sisebenza labo ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso iBhoso ngiyithande ngikhula ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngikhangelela phezulu ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesu asifuni bumbulu elile 17 tracks i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando
sayikufa indlu yami black and white imota yami black and white inkomentsha yami black and white umkhano wami black and white umfazi oguga blue
sikuhlelo oza Friday siphethe umhlabeleli usigadazile ngengoma zakhe zehala ngaphosa ngugrigori umfala kancube lowo yena ke selamadlala amathathu elithelisanda kuphuma lethi asifuni bumbulu bathini abantu njalo ubona njani kusasa yakho
kwakathesi abantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi i-albhamu leli nizolikhipha nini kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi i-albhamu nizolikhipha nini bayalijabulela abantu bayalithanda bayalifuna njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengiwumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo ngithembisa abantu ukuthi hhayi ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engukhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili
baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo uGrigory ezakhe uzibheke ngobunono wabokhulu ziyalaleleka ziyakhideka njalo ziyaqumba-qumba ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlola nyama phela iHighlanders Bhoso isikhathi sethu balaleli sesiphelile kodwa yeyi asifuni bumbulu thina bese kuhlelo woza Friday khulisani impela viki yenu igabulami ezotshisa sibanda
Majela la asfuni bumbulu Kira music asfuni bumbulu No asfuni bumbulu No Majela bache asfuni bumbulu Libona Libona ngathi joke la sina gasfuni bumbulu lalele fan master si serious sina gasfuni bumbulu master si serious sina gasfuni bumbulu tshelo kutya bowa manje sina gasfuni bumbulu madlela batshele
ihlalele nilapha siwanjalo nje nejulele nilapha siwanjalo nje
Lalele
Asifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gande lilani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.